ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 13 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu namhlanje, iCommission yebona ngokhumisana umlotha National Peace and Reconciliation Commission ihlangene lomphakathi kobulawayo yena oveze ukuthi ufuna uMongameli Mnangagwa ethule emphakathini ukuthi sokungakhulunywa ngodaba lweGugurahundi kulokwenza lokho ngasese.
Thina sizintandane zeGugurahundi okuningi esingakutsho abazali bethu abasekho kathe semhlabeni, and angiboni ukuthi president wethu lo uzasincedisa kathe.
UMongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele lamuhla ukuthi ufuna ukubona abantu beqhuba ingxoxompikiswano ngodaba lweGugurahundi. Uthi lokho bengakwenza kumaphephandaba emsakazweni, kumabonakude kanye lezinye inkundla zokuxoxisana. Ibandla le-MDC lithi iqhubeka kuhle imihlangano yalo lapho izigaba ezikhetha inkokheli ezizancintisa kwizikhundla ezishiyeneyo emhlanganeni omkhulu weCongress ngenyanga ezayo.
Siyazi ukuthi kubo Manicaland, oMasvingo, oMashonaland Central, kakwenziwa ukhetho, United Kingdom, South Africa, ngikhona kuzanje ukhetho kumaviki alandelayo amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yemidlalo yenguqu lizaziswa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance kanye lomphakathi wobulawayo bahlangene eBrethren in Christ Church kobulawayo namhla lecommission yebona ngokukhumisana umlotha yeNational Peace and Reconciliation, lapho abantu abaveze ukuthi bafuna uMongameli Emmerson Mnangagwa ethule emphakathini ukuthi sokungakhulunywa ngodaba lweGugurahundi kulokwenza lokho ngasese. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okunye okuphume kulomhlangano yikuthi abantu lokhu bengakhululekanga ukukhuluma ngodaba lolu bese sabela ukuthi mhlawumbe benganyamalala. Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uqonqosele abantu ukuthi baze ngobunengi babo lapho iCommission yeNPRC ikhulumisana labantu abathinteka kumbhuqazo weGugurahundi. Umnumzana Dumisani Mpofu obemele iZimbabwe Christian Alliance uthe ukukhuluma ngokuhlupha abantu kwenza banelise ukuthi bebhodle.
Abantu bafuna ukubhadala ngoba ukubhadala bakufunela ukuthi bafuna ukwenza imali. Bafuna ukuqalisa impilo kunjani? Kanti vele sintwini umuntu angakuphambanisa siyahamba enduneni kufike kuhlawuliswa imbuzi. So kumangalisa ngani into zeGugurahundi? Abantu bathi nina kakube le development as compensation. Kakutakunjele sibili, ungafaka umgwaqo ufake ithara, mina ingalo yami yaqhamuka engabambekiyo, izabamba njani isitwala? Kodwa unganginika imali nje ukuyathenga lokho kuthiwa artificial arm, ngibambe la mizinto ngiziphekele inkobe zami.
Umnumzana Mpofu wengeze wathi abantu abahlaselwa kuGugurahundi bafuna ukuhlawulwa imali ukuze benelise ukuqala kutsha impilo.
I-dialogue ngesiNdebele sitsho ukuxoxisana kwabantu ngento ezibahluphayo, ezibahlukumezayo. Kuyanceda kuhlelo linjengalolu olwabehlelayo lweGugurahundi ukuthi abantu bakhulume ngokugcweleyo okwenzakala kibo. Njalo kuyancedisa ukuthi abantu babe bacacile ukuthi into le yayinkulu okunganani. Lokade kweyisa acinezwisisa ukuthi hayi asonto yokweyisa. Kuyancedisa futhi lokuthi laba abanye abasebefuna ukuzenza bona labo abahlukunyezwayo kugcine kucaca ukuthi balamanga. Into yokubulawelwa abantu, kubukela abantu bebulawa, inzima njengephupho elibi. Ungakhuluma ngayo kuyakunika ithuba lokuthi ubhodle.
Umfundisi uSinothi Ndlovu oyebandla leNational Patriotic Front uthi kuyadingeka ukuthi kube labantu abavelela kwamanye amazwe nxa kukhulunyiswana ngodaba lweGugurahundi.
Icommissioner le yes singathi iqondile kodwa ke kuyadingeka ukuthi kube labanye abantu abaneutral abavela ngaphandle kwamazwe abaza kwenza ukuthi khona okuphume lapha ebantwini kuzwakale kuhulumende njalo kuzwakale futhi langaphi langaphandle kwelizwe ngokubana laba kasibathembi kakhulu ngoba uhulumende lo onguye obathumileyo ulesandla futhi kibona laba bantu uyabakontrola so kasilathemba lapha.
Omunye osakhulayo oyintandane ngenxa yegukhura hundi uNomsa Ndimande uthi yena kaboni ukuthi uhulumende lo angancedisa.
Thina sizintandane zegukhura hundi okuningi singakutsho abazali bethu abasekho kathi semhlabeni and babe sitshela izinto eziningi zayenzakala egukhura hundi babe abuse and physically, emotionally and kathi sikuthi singakhuluma okuningi bona kabasekho kodwa sisebuhlungwini ngoba kabasekho lapha emhlabeni. Angiboni ukuthi president wethu lo uzasincedisa kathesi.
Umnumzana Prince Ngqobizitha Zitha ongumgcini sihlalo wePeace Committee yeZCA uthi kubalulekile ukuthi umongameli aphume kumabona kude ekhuluma ukuthi abantu sebengakhuluma bekhululekile ngodwaba lokukhura hundi.
Thina siyafisa ukuthi ngawo president uyama ku-TV akhulume ukuthi khona ye abantu iZimbabwe wonke abantu sebekhulekile ukuthi bangakhuluma loba yini into ebahluphayo ekhulume ku-TV abantu bonke bebona njalo futhi nxa kungaba i-issue ye-ground akhulume sobala ku-TV abantu bemuzi ukuthi president ngelanga elinje wathi ngoba i-clip ingcono ngoba le-court iyasebenziseka but nxa kuthiwa ekhulunyelwa ngabanye abantu akubuzwakathi kuliqiniso.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi abantu abathembi ukuthi uhulumende engaletha ukuthula lokukhumisana umlotha ngoba ezinye inkokheli zakhe ezigoqela umongameli Mnangagwa ngokwakhe zaziphathekile kugukhura hundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usegcizelele ukuthi ufuna ukubona abantu beqhuba ingxoxo mpikiswano ngedaba lwegukhura hundi. Ugatsha lolu luthi umongameli Mnangagwa uthi lokhu bengakwenza kumaphephandaba emsakazweni kubomabonakude kanye lezinye inkundla zokuxoxisana. Umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi kungxoxo lentatheli izindaba ebimayelana lomkhosi wokunanza ilanga lapho eleZimbabwe elathola khona uzibuse Independence Day ezananzwa mhlaka 18 ngeviki ezayo. Kodwa abanye abaphendulelo umbiko enkundleni yokuzilibazisa yeTwitter basolile bathi awusikho ungxoxo kuphela efunekayo ukuthi abantu bekhulume ngayo kodwa kufanele kwenziwe kukhitshwe imbiko eyayivelisi yethuliwe njengeChihambakwe report njalo abantu behlawulwe. Ibandla leMDC lithi liqhubeka kuhle imhlangano yalo lapho izigaba ezikhetha inkokheli ezizancintisa kuzikhundla ezijiyeneyo emhlanganweni omkhulu weCongress ngenyanga ezayo njalo isigaba seMashonal and Central iso esilandelayo. Umkhokheli waleli bandla uMnumzana Chamisa ukhethwe kuyo yonke imihlangano emihlanu esiqhutshiwe ezigabeni ukuthi ancintise esikhundleni sokuba ngumholi waleli bandla. Izigaba lezi Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands, Mashonaland West, lakhona pha eMelika. Lokho kwenzakala ibandla leZANU-PF, lalo lisithi umhlangano walo we-18th ZANU-PF National People's Conference uza kwenzelwa eMashonaland East ngoMpalakazi kuDisemba kuwonalo umnyaka. Njalo umbiko lo wethulwe isiphathamandla saleli bandla isikhulumelisalo uMnumzana Simon Khayamoyo. Igesizwe okunengi ngodaba lweCongress amalungiselelo ayo kungxoxo lesikhulumeli sika Mnumzana Chamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda.
AmaCongress ayizigaba ayayenzakala kumpela nsonto naleyo leviki elandelayo siyazi ukuthi kubo Manicaland, Omasingo, Omashonaland Central kwakwenziwa ukhetho United Kingdom, South Africa. Ngikhona kuzanzi ukhetho kulala kumaviki alandelayo amabili. ngibonani izo lezi ndawo esezisele kodwa ukhanya ngani iCongress MPC amalungiselelayo ahamba ngendlela enhle kakhulu. Abantu bayazikhethela umuntu abamthandayo bafuna ukuthi abe khona kuleso sikhundla bekhetha beyi-province. Ngakho lanxa umuntu echilo ukuthi yena uyafuna ukukhethwa nxa engazanga akhethwe ngabantu abantu bengathanga bayamfuna ukuthi abe khona ibizo lakhe libe khona ukukhetho usuka aswelakale. Kungasenani-ke okunye okukhona ukuthi abantu bavunyele ukuthi batsho ukuthi bona bakhona ukuthi bakhethwe.
Umnumzana Chamisa uthini ngosokwenzakele? Sibona ukuthi ukukhethwa yena njengomkhokheli osokwenzake.
UPresident Chamisa ukhuthaza amalunga wonke ebandla le-MDC bandla likhokhelayo ukuthi athokela phambili senze umsebenzi wawo ngendlela emqoka, ngendlela elokuthembeka. Njalo ngendlela yenza ukuthi ibandla libe lokubambana kungabi lokusolana kuyiwa phambili kube lokubambana. Njalo uyakhuthaza laba abaphathekayo kukhetha ukuthi bangamele ukuthi bathabe nje kuphela ngoba kukhethe bona, kufanele bananzelele ukuthi bathaba ngoba izinto zebandla zihamba ngendlela enhle njalo ngendlela ethabisayo. Balungisele njalo ukuqhubekela phambili besebenza lebandla ngoba awuqakathekileyo ukuthi kulungiswe ilizwe leZimbabwe libe lokuthula njalo lokuphumelela. UPresident Chamisa uchilo njalo namhlanje ukuthi hayi uyaphatheka kakhulu ngendlela ilizwe leZimbabwe lingayo kwezomkhonomi, ngendlela izinto eziwa ngayo lakwezombusazwe. Ngakho ukhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi lanxa besenza ukhetho kubandla le-MDC balandelele ukuthi umsebenzi ophambili umkhulu njalo udinga ubukhokheli obujulileyo njalo obaziyo ukuthi elizwe likalungiswa kanjani.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inkokheli zomdabu eNtephe eGwanda zikhuthaza uhulumende ukuthi anikeze umsakazo weNtephe Community Radio Station imvumo yokusakaza. Lokhu kuza ngesikhathi sokule minyaka elitshumi selokhu kwakhwezwa isicelo sokusakaza kuhulumende. UAlbert Ncube usipha lolu daba ekhonale eNtephe.
Isicelo lesi sivele lapho kunanzwa ilanga eladlulayo eleWorld Radio Day izolo, lapho inkokheli zezigaba ezikhulume ngalizwi linye zisidiso kuyisikhathi sokuthi uhulumende avule amagagasi avumele lomsakazo omphakathi ukusakaza. INtephe Community Radio Station yacela ukuthi ivunyelwe ukusakaza ngomnyaka ka-2009 kodwa kuze kube lalamhlanje uhulumende obikwa engakasamukeli lesi sicelo. Ekhuluma kulombuthano umnumzana Wilson Mabhena obethunwe induna uNhlamba uveze ukudana okukhulu ngokungavulwa kwalomsakazo esiduzulu kumela lwise uhulumende aza yamukela isicelo sabo.
Ukuthi kunini lokhu kuzakwenzakala nini kuya kuthini? Amandla engwenya asemanzini lina sigaba esithe gwaqa khonapha nxa into yenu lingayemukela ngokujabula izabuya layo ngokujabula. Njalo bemphathisile ukuthi nizelibikela ukuthi uletha ukubonga kumangalisayo njalo ezakuthi ajabule nxa lokhu sokuthe kwathi phaqa kwaba khona phakathi kwesigaba.
Umnumzana Phineas Maphosa ngukansila kaward 14 eNtephe uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzaletha intuthuko emangalisayo kulesi sigaba.
Sinceda ukuthi sisakaze izindaba eziphakathi kwehlaba ezentuthuko yethu, sikhangele nenhlelo zonke ezokuhlala sinikene sonke isikhathi ulwazi lwalokhu lalokhuya esikuthi information dissemination. Then okuqakathekile sikukhangeleyo ukuthi le nhlelo zezikolo sizabe sizazinxusa zingene phakathi ukuthi abantu abethu bezikolo bafunde izifundo ezisuka kumsakazo. Kuncedi njalo impiko ukubikelana okusihluphayo ezigabeni, ubikelana lezi ngxoxo esingazifaka phakathi kwabantu ukuthi bajayele ukuhlala bexoxisana in form of dialogues.
UNkosazana Refilwe Dube yisakhamuzi seNtephe njalo ngusomabhizimusi. Uthi izakhamizi zeNtephe zilinde ngamehlo abomvu lomsakazo ozalondoloza amasiko azo.
Sengathi yena umama uMonica Mthwangwa owe-Ministry of Information and Publicity ngani angahle avuke enze kwenzeka igaga silibuye kuma wazi etu wonke ongufayi sila ibulamba community arts lapha eyenza izimanga sithanda ukuthi izwakalelayo emagagasini singabe sisizwa waka uyaweka kuzogarapano siyafuna ukuthi ibulamba izwakale.
Umlingisi weJawunda Community Arts umnumzana ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi abaphila lobugoga balakho ukuthola uncedo nxa izikhalazo zabo zifinyelela emsakazweni.
Ma ingaba khona intebe community radio station inkinga zethu zingaxazululeka ngcono ma singakhona ukuthi sazisane. I-community radio station ingcono khatshana kunodlulisela, ingcono khatshana kule WhatsApp inxa ukuthi ifinyelela wonke umuntu olazo isigcingi sokuthi abambe lawo magagasi. Siyayigqugquzela, siyayikhankasela njalo i-community radio station, particularly Intepe community radio station.
Umnumzana Kenneth Magwala ngumgcini sihlalo Intepe community radio station uthi ukutshintshwa kweziphathamandla zikahulumende njalo nje ngezinye zezizathu ezidala ukuthi bahlale isikhathi eside kangaka bengelayo ilayisensi.
Uhlupho besihlangana layo ukuthi kuyathi nxa silomunye esimkhangeleleyo ukuthi uzasinika ilayisensi atshintshe uminister of information kutshintshwe lathi hayi nami ngisaqalisa njalo njalo okokuthi ngasi kusiya ngokuya ngase sayithola ilayisensi. Besifisa ukuthi ngayinto leni iyaphumelela ke sizizwe lathi ukuthi kanti khonapha sivuke kusenzakalani vele into esiyifuna sifuna inews zalapha yokwenza abantu uzibone sebecina bethi ukuthi uzuzwa into ezenzakale embo eHarare ngcono uvule istudio esevelin wena iyabamba yonke indawo.
Urhulumente uthi uzimisele ukuvula amagagasi njalo uzavumela imisakazo yesigaba lonyaka ukusakaza. Okwamanje umsakazo womphakathi weNtebe usebenzisa indlela zokuxhumana ebulenjini ezijeneyo ezibalisa iWhatsApp ukuhambisa imbiko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eNtebe ngu-Albert Ncube.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise, yona elilunga lomanyano weMathebeleland Collective osanda okuhlangana lomongameli Mnangagwa. Bavumelana ukuthi kulungisiswe udaba lwesehlakalo seGugurawundi ngokuthathela abantu incwadi zokuzalwa kanye lezifakaza ukuthi abanye babulawa ngalesi sikhathi ama birth certificate lama death certificate okuyilo udaba esiqalisa ukukhuluma ngalo.
Faba de Matrelend ngakhangela kuhlelo esilenzayo lemfundo iright education lezinto zemfundo ukuthi abantwana abanengabayi ezikolo ngoba kawala ama birth abazali babo basuka babazali South Africa kumbe babachiya bengena ama birth labo bevele bengelazithupha kusuka i-generation to generation ukuthi vele umzali yena kalasithupha ngokwakhe ngoba ugogo kalasithupha umzali kalasithupha nabazukulu sokulandelana kanjalo. So luhlupho olubhahileyo kakhulukazi.
Manje labo abanye abathi laba bangalazithupha ngenxa ye-ground udaba lolu bekumele luqale kube lokuxolisa lokunye okunjalo kungenziwa. Ubona ingani lokhu kuyadingakala yini kumbe lina belifuna ukuthi abantu beqale babe lencwadi zokuzalwa andubana okunye kuzakhulunywa?
Sekunanzelele njengeMathebeleland Collective sikunanzelele ukuthi ukuphola kwabantu ngesehlakalo seGugurawundi asoze kube yinto ephola kanye kanye njalo ukuxolisa abantu beqhubeka ngensungu. Ukuhulumeni akaxolisi, siyaxolisa kathesi kodwa engenzi lutho. Khe sihlela phansi njengeMathebeleland Collective sakhona asibe nesiqalo ngoba bekuthuliseni. Siyababona kungcono ukuthi wena abantu labe ngalebangamabhethi ngoba ngakhangela inkulumo lethi siqalisile ngeGugurawundi ikhangela into eziningi kakhulukazi. Ikhangela kuqala ukuthi kulabantu abale kuthaya lolu kulimala asephila le nhlungu zeGugurawundi bathaka balaphi zabo balokhu bezelaphi. Ngezinye zezinto esizithole ukuthi kumele sibadingela abantu baqase kwelathi ngendlela esikuhlele ngayo kuindlela eyiyo ngiyathiya la kuqala ukuxolisa kuzabuya ngoba kathethi uhulumende engasuka thona ba hayi siyazisola sibili ngokuthi iMathebeleland kwabulawa abantu le-Midlands ngeGugurawundi kale isiqonile sibili kuphele khonapho abantu bengelathi. Kodwa nxa abantu beselatshiswa imoto iyakhuluma kuyi-second dialogue with the government. U-ED, u-president of, ngithi with government, u-ED, njengoba edokotela yena sawubona ukuthi uzohambisa njani ukhabinet laku-government uhambisa njani kabi so isiqalo lezo and labo nxa befuna ukuthi bafuna ukuthi sibaxolise ngokwabo lokhu asizoku-affecthe thina esinokwenza
konke nje ukuthi bafuna ukuvuma ukuthi la ngempela kwenzakala ngoba lokhu sokungani ikukuvimba nje ingani into engenzakala
ema-Tweeling Collective zahlala phansi basazicobonga kulesigaba soku-healing sengathi ipolitiswa kwamanqinceba lekuthunukala esisongisiwe kulesigaba le-equalizes ngoba kakhala uhambo lwethu siqala ngo-2017 up to kathesi lesiloku sibhala ukuthi kathi vele sifunani sisuggesta lokhu lalokhu lalokhu so kukhona sukuthi uyiphonga ukuthi kuvala akuvali amboni into evalayo ngoba ungakhangelayo concrete yami siyakhuluma ngokuthi na izambezotha project udaba lwama-Tweeling ufuna kwenziweni ngalo ama-Zipra properties athathwa ngisase Gugurown sifuna kwenza vele sasihlala sacubungisisa njengabantu abahlala lapho asikhulume ngokuthi asikuthi siphonga ukuvuka sathise siyabona umongameli welizwe sesiphonga ukhuluma la siyakwazi lapho siyakhona and samanyathela and you are driving this thing nangokwethu
kulabesifazana ababikwa badlwengulwa ngalesi sikhathi njalo kulabantwana okubikwa bazalwa ngalesi sikhathi khona kufakwa kodwa yini eceleni kumbe konke ukufakwe njengesehlakalo sinye
ukungena epholiseni kwamanxeba lokuthi baphatha njani laba bantu ngakhangela kona bepholiseni sikhulume nge-counseling ngoba kunje abantwana labo babengakwazi ukuthi khona mina vele lapho emhlabeni ngisehlakalo sokuthi kwayenzekala so even khona ukuthi ukuzaba loku ukungcwatshwa kuthi abantu lama-expert within i-collective abadila ngakho nxa abantu befuna singabanika ilinki kumbe sibanike i-compete yam bayithola online kumbe abakobulawayo bayithola physical abantu babalisise ngikhona bezaeaa bacubungule ba-criticize into abayibalileyo ngoba kathesi abantu abaningi ba-criticizele emoyeni baqala bathi ye ema-Tweeling sesithengiwe ama-civic sesithengisile sithengiseni asinhla sikhala sithi waba le-Gugurown ngoba into enesinazelile ukuthi khona udaba le-Gugurown bele sesesedwa kakhulu ngalezomba ngazo bethi ma sekusiya kuma-campaigns baqasa ukuthi ye i-Gugurown i-Gugurown abangumsindo wakho abangumsindo wakho angani kuthi abale ndaba ngakho bafuna ukuthi bakhampeni ngakho asingba ama-victims kubele singama-victims e-Gugurown sifuna ukuthi kube ngama-survivors ukuthi yes kwenzakala kithi sesifuna ukwenzeka lokhu lalokhu 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 singaqasa ukuthi abantu laba abalimazwa i-Gugurown abaphila lokukhubazela ngenxa ye-Gugurown singaqasa ukuthola kwelathwa kwamahara thina yi-first step kulama-consultants layenziweyo okuthona ezizwithini siyafeeling ngaleli
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza yona ekumanyano weMathebeleland Collective asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha okwamanje sesilitshiya ezandleni zikachris kande westudio 7 okwesikhatshana esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
Lingali tshona njani izilukandaba mthokazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gandhi Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi Duduzile Nyathi isakhamuzi sakobulawayo enkulumane Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ye ngiyabonga.
Ye ungasitshela Manyathi ukuthi impilo injani lezi nsuku ikakhulu sikhangele ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo.
Intengo zikhwelile kakhulu lapha ezitolo ngoba khathesi ungakhangela maybe ngakhangela into esidla nsuku zonke isinkwa sikhwelile olalo ngesisithenga nge-$2 ezitolo kwezinye indawo ade ukwansi usithenga nge-$85 kodwa khathesi esiyi-$2 ezitolo isinkwa nje kuphela esisithenga daily i-cooking oil ungayikhangela kulezi nsuku yi-$12 echiphe khona $13 kodwa isitholakala kodwa intengo yakhona yiyo esisuke yakhuphuka yaya phezulu kakhulu So izinto ezizo ezimqoka endlini izo esuke zakansa zayaphezulu singakwasi khona iholo lethu lokhe linjalo lokhe kungela mahluko kukho kodwa izinto lokhe zikansa siyaphezulu asikwazi ukuthi khona maybe isikolo zivulwa siyavula amahlizi wona eminjani.
Ye siyakhumbula ukubana ngenyanga kazibandlela uJanuary kuze kube lokutshengisela izitolo ezinye emalokitshini lakhona ngapho ohlala khona enkulumane zagqekezwa zavalwa okwangathesi sezisebenza ukuzwayo na.
Yes, zifakile izinto zona lezo ezizo ezimqoka zikhona ziyatholakala kodwa amanye ama-shops asephumula lokhu engakaze avule because abantu babethisile. Thina kithi enkulumane 12 kwaba yinhlanhla yokuthi abantu basuka banjani babulala kuphela izinto abazange bathisa ama-shop. Kwezinye indawo abantu vele babesebenza ukuthi babavukele kuma-backdoor bangene kuhle bengazange badilize babhidlize khona lapho e-shop. Kodwa thina kithi-ke kuvuliwe izinto zona lezi ezinye ezizo zimqoka zikhona but okunye uyadinga ukuswele okunjengamezi njengabo-staysof into njalo azikho but ama-basic things izo ezikhona kithi ema-shops.
Manje ngokubona kwakho nxa kungaqhubeka umumo unje asithi inyanga ezisithupha ezilandelayo kuzakuba njani?
Mina ngesaba ukuthi nxa umumo ngalokhu uqhubeka izinto lokhu ezisikansa zisiya phezulu neba abantu bangatshengisela ngenye indlela futhi enzima kakhulu othi kongagcina kuthathwa abantu kube baba bafaka phakathi kwamathaba abathise ngoba isimo lesi sigcina siphusha abantu ukuthi khona benze izinto ezinzima kakhulu ezingajayelekanga ngoba thina eZimbabwe besingakaze sitshengisele maybe size sitshise amathaya kodwa lo nyaka sikwenzile ngenxa yokuthi nesimo ekade sikhona. So khathesi nxa kungaqhubeka kusiya phambili ngesaba ukuthi maybe abantu bangagcina betshengisela ngendlela ezizo ezingayenziyo kugcine sesenza into esingayijayelanga ukuyenza ngoba nxa singakhangela konke khona lokho I think maybe okunye ukuthi vele lama TV sesibuyela ngapha o-SABC so that silokhe sikopa indlela abatshengisela ngayo. Next thing ngesaba ukuthi maybe singagcina maybe abantu sebegcina betshengisela bagcine sesitshisana labantu abaye besesale sicabanga ukuthi maybe baba-adviser i-ofisi yabo besenza ukuthi thina siphile nzima.
Ye manje ngokubona kwakho kuyini kanti okungaba kusenza umumo uwome kangaka yikwehluleka yini kwababusi?
I think okwakhathesi abantu abaningi siyakhalaza ukuthi hhayi abasibusayo sebehlulekile. Mina engibona ukuthi kungabe kuyimbangela yokungahambi ukuthi khona maybe uhulumende wethu kalakho ukuthi abuye azosizwa thina ngakho asikhangele azwe izikhalazo zethu a-adresse okuyikho abantu abakhala ngakho ngoba khathesi sale sokhe sisizwa kunyuze ukuthi khona we-are open for business kodwa singakhangela isimo esiyiso esiphansi esiyiso thina esisibonayo abantu abaphansi ngapha kunzima kakhulu and kuba nzima even I think like ama-investors usabuye bazofaka imali yabo thina ngapha sikhalaza kakhulu. So I think uhulumende mele abuye kithi ananzelele thina izikhalazo zethu esikhala ngazo njalo ba-adresse lokhu esiyikho sikhala ngakho ngoba khathi singakhangela izinto ziyaqansa but akunanto abayenzayo and abantu khathi sesicabanga ukuthi maybe uhulumende lo okade ophumileyo ubengcono kulalo sekhona ngoba khathesi nangazi izinto zicansi umongameli kasholutho umongameli yabe lokho ezithulele. So thina khathesi besinesikhalazo sokuthi khona ngabe bayezwa izinto esizo esikhala ngazo ngapha thina babone uhlupho esihlangana lalo babone ukuthi sesiphila nzima ungakhangela ukuthi isithebo i-2 kg yechicken owawuyithenga maybe ngabo $6 khathesi kunje iyi-$15 $17 abantu baphila nzima abantu badla nzima kodwa maybe okunye ukuthi khona amaZimbabweni siyaqinisela ungaze kube yisiphi isimo esikiso sinakho ukuthi sibekezele siqinisele ukukhanya ingane zonke izinto zingcono kodwa-ke okukhona ukuthi siphila nzima sidonsa nzima.
Hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli.
Hayi balaleli ngiyalivalelisa ngisithi khona hayi asibekezelele nini kumbe kuzaze kulunge asazi nini kodwa singalahli ithemba.
Hayi kuyezwakala sibongile.
Hayi sathi sibongile.
Loke ngunkosikazi Duduzile Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo enkulumane ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lilale igama lami nguChris Gande.
Siyabonga Chris Gande kwezemidlalo iTel 1-0 iZPC Kariba 1 iChicken Inn 2 iDynamo 0 iHarare City 3 iHighlanders inqotshiweke 1. Lingakhohlwa njalo ukuthi iyaqhubeka umkhosi weNational Arts Merit Award inama. Olivalelisayo Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Is ready to offer him